sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Njani balaleli baka Studio 7 okwama okusenhliziyweni ngithi hayi bakithi. Into ngazola ngizwanga kahle ekhulunywe le ku-African Union e-Addis Ababa khona le Ethiopia ukuthi kuthiwa e-Afrika amasosha akusamelakanga abonakale e-Addis Ababa. Ma kwinto lingaphumelela nambona ngathi mhlawumbe lizakaithi ngaba ngcono ngoba uMnangagwa ubusa abantu baseZimbabwe e-Rhodesia ebabusa ngamasosha lama-poyisa bathi mhlawumbe kwatshisa abantu beze noma yini umathandi. Ma into lingaphela mbona ngathi ngaba ngcono. Number two, uyabona le party le utayizane le kuziliza ke lilunga impela impela kuthiwa nanti lizwe lifanisa nomamazi libe le mali yalo ngoba manje alila mali yalo mara kona izwakazi kuthiwa amadola ama RTGS angazi into bani yabona ma kungaphela lokho mona ngoba awurizayine lokho akuyisipati wabo batiyizane lo inangakwa out ngamasosha akela apheke aphume bonke labo sitiwenga ngabonga abantu ba-Studio 7 abalaleli nani 7 7 siyabonga kakhulu siyabonga angathi into engahamba kahle njengophisa wethu kunini sihlupheka kami yimi umntwana wenhlabathi okhume lapha ejoza uphume ejawunda thank you.
Salibonani ku-Studio 7 sithanda ukubonga umsakazi ka-Studio 7 wokuqala bonga abasakazi bakwa-Studio 7 mbembe babingelele bonke jokes siyabonga kukho konke abasenzela khona indlela zabo zihlale zimhlophe ngomusa nawothando abanalo nalokho nje ukuthi besikhulule sizathi sikhuluma okusenhliziyweni zethu noma kunzima phambili nalapho esemva lapho esisuka khona naphambili esikubonayo kodwa nje ngo-Studio 7 sizizwa nje singathi sethula into inhlungu ezingaphakathi kwethu ngithanda ukuthi mbonge konke lokho u-Studio 7 osula namhlanje kukho konke nisenzela khona siyabonga kakhulu mbeke ngicele-ke ukuthi ubingelela ubingelela umama umandaza laphana egonye ubingelele kwafowethu uzamlamula laphana egonye ubingelele unadala egonye unamakhumalo bonke abangaziyo laphana egonye ngiyababingelela kakhulu bela labafowethu sonke lapha egrupini yamadoda le gruphu le esakhana khona sikhondisana ukuthi indoda kumele iziphathe njani njengoba singumthwakazi sisakhana nje njengamadoda igrupu yasungulwa umfowethu uMbonisi Ndlovu. Mina ibizo lami uNdodana Ndlovu ngiphuma egonye enkaya ngiyabonga kakhulu ku-Studio 7 kakhulu kabi.
Salibonani basakazi be-Studio 7 abahle. Mina ngingugogo Khanye. Okusizisa ubuhlungu yikuthi abantu bezani laba ungani badla mkanumunye abathembekalanga bonke. Ngakhangela ukwenza kwabo qiniso balibona kodwa bafika bathi ama-sanction abizwa ngabe-MDC bona beyibo abawaziyo ama-sanction abo khathesi imali bayayithatha bayakwazi ukuthi bayisangaphi bese besithi i-MDC kathesi bayagazetha imali yama-domestic workers kambe lingagazetha imali yama-domestic workers lina lingafuni ukunika amadokotela imali lingafuni ukunika amatitshi imali eyama-domestic bayagazethelana abayekele abaqhathi bazibhatalele izisebenzi zabo hayi khona ukuthi bathi imali yama-domestic worker yimali engaka ingani yibo abazayibhadala sesidiniwe ngayo izanu yabohle hayi uNkulunkulu kangeneli siyabonga.
Igama lami nginguNomathemba Preitistole ngokuhlala ngihlala eVictoria Falls. Thanda ukulibingelela bonke basakazi be-Studio 7. Kunzima kunzima besithanda ukudalibana nje bayasilungisela nje i-price control sesizwile ngokuthenga ku-black market lona kuyaba kulilizwe elinjani lama-currencies ayithu. Niyabonga linlonke sikhala nje ne-price control sesizwile nge-black market.
Njani balaleli be-Studio 7 okhulumayo ngusimele inkosi. Into engiyicelayo yikuthi Asikhulekeni ilizwe lethu lizalunga lapha eZimbabwe. Sikhuleke konke sikubeke enkosini. Ngoba yona yehlula ilutho njalo sazini ukuthi yonke into ilesikhathi sayo. Kuzaba lesikhathi sokuthi bona laba abasesihlaleni basuke kungena abanye. Ngakho balaleli, asithembeleni enkosini.